hambe mhlabe zulu ngubani ongaziyo ukuthi ukhetho luka 2018 kwaba lamabandla angu 24 ancintisayo abanye ibonaba o MDCT ababethungamelwa ngalesi sikhathi ngumama uDr. Makhube abazizuzela i 45,000 kuphela. Lathi abe MDC Alliance sangena uThamisa wasimela sazuza 2,2 million votes. Kambe ngubani ongaziyo ukuthi i MDCT labangani bayo bahambisa umuyo uTswangirayi ecourt besithi waphambanisa iconstitution ngokukhetha ubaba uMdzurilo babuThamisa ukuba ngama vice president. Baze bacina kuthiwa hatshi uTswangirayi waphambanisa umthetho, yikho kwaqala kwangena khona impetho. Kambe ngubani ongaziyo ukuthi ukhuphe le MDCT benza iCongress yabo? Kambe ngubani ongaziyo ukuthi MDC Alliance ethungamelwa ngubaba uThamisa laye yenza iCongress ngo 2017 yagcina ikhethe ubaba uThamisa? Konke lokhu yimbali efalsiyasi. Kanti-ke namhlanje uMondlozi sengu-president, nangu laye sekhethe upresident uvice president wesibili uMdzuru. Amandla lawo wathatha ngaphi? Bona bahamba bathi ubaba uTswangirayi uphambanisile. Okuqakathekileyo nanko kuye, uMondlozi lokhuphe baxotshe ama-councillors ethu lama-MP amaningi besithi namhlanje aliboni ukuthi abantu laba ngamaqili, sebephinda bebuya sebesithi ibizo leli ngelabo. Sikuthiya kini lokho Mahlabe Zulu? Kambe ngubani ongaziyo ukuthi uLucia Mathibenga waye ku-coalition yokuthiwa Rainbow Coalition eyithungamelwa ngumama uDr. Mujuru eku-Rivalry Alliance? Namhlanje sebesithi MDC Alliance eyabomondlozi silo mama uLucia Mathibenga iPDP. Aliboni ukuthi bagebha amangcwaba bezama ukuthi bona babe lomkanjo? Into sokuthiwa namhlanje sokule MDC Alliance behamba begebha amangcwaba be-reconstitute i-MDC Alliance, isizathu yikuthi sebehugwe izimota ze-Pollard. Thina ibizo ngiyasilabizo, kodwa abantu bayamazi umuntu omela abantu, i-brand u-advocate Nelson Chamisa. Okobizo lokhu sizalitshela, sizabuya kini ngesikhathi esifaneleyo. Bona babona ngani ibizo lidlozi ukuthi ungasebenzisa leli bizo suzanotha? Hatshi, abantu balandela umuntu oqotho, hatshi ibizo.